sokuyizika desendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Awelamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 9 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi bonke abafelwa izihlobo kumbhuqazo wegugurawundi sebevunyelwa ukuthatha ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates kungela kuthandabuza, njalo sokungakhulunywa ngodaba lwegugurawundi okusegcekeni. Abenhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum abavakatshele eChimanimani ukuyahlolisisa umonakalo odalwe lizulu lesiphepho iCyclone Idai bathi umumo ulokhu umubi ngoba ezinye imuli azikatholi izidumbu zezihlobo labangane. Usibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangujia usesole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana lembadalo yemisebenzi yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abafelwa izihlobo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi sebevunyelwa ukuthatha ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates kumbe ezokufa ama-death certificates komsitheli kungela kuthandabuza. Lokhu kwethulwe lamhlanje kobulawayo ngunkosikazi Virginia Mabhiza, unobhala ohlangothi lukahulumende oluphathelane lezemithetho emele umongameli Emmerson Mnangagwa. Unkosikazi Mabhiza uthi uthunywe ukuthi aze kwethula lumbiko kulandela umhlangano owenziwa labenhlanganiso ezizimeleyo abakumanyano othiwa Matabeleland Collective. Uphinde wathi abantu bakhuthazwa ukuthi bakhulume ngombhuqazwe wegugurawundi bekhululekile, njalo uhulumende uzabaphathisa ukuthi bathole amaphepha okuzalwa lawalabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lumbiko lanxa wamukelwe ngenjabulo, abanye bathi kumele uhulumende avume ukuthi wabulala abantu mahlayana kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika ngomnyaka ka-1987 abesexolisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Unkosikazi Mabhiza uthe uhulumende uzimisele ukusebenzelana lozulu weMandebeleni endabeni ezigoqela ukubhaliswa kwengwalo ezigoqela ezokuzalwa kumbe ezemfa, ama-birth certificate lama-death certificate, ikakhulu kulabo abathinteka kumbhuqazo wegugurawundi. Uthe njalo labo abathinteka ngegugurawundi kumele bakhululeke ukukhuluma ngendaba le, njalo uhulumende asize abadinga uncedo lokwelatshwa. Ubuye njalo wathembisa ukuphuthisa uhlelo lokudonsa amanzi kumfula uZambezi lokuthuthukisa abesifazane. Umfundisi Trevor Masuku oyeMatabeleland Collective uthi bayabonga impendulo kaMnangagwa ngoba iveza ukuba kulesifiso kuhulumende ukulungisisa udaba lolu olulokhu luyinsindaba phendule.
Sithanda ukubonga ngempendulo esiyitholileyo from the Office of the President and Cabinet ngendaba esayihambisa kumongameli mhlaka 21 March 2019 ezebuye kobulawayo wahlangana labantu e-State House. Siyabonga ngoba siyabona ukuthi sokufakiweyo okuzasisiza ukuthi lezo izikhalazo abantu abakhuluma ngazo ama-different ministries enelise ukuthi asebenze ukuthi abone ukuthi zonke ziyaphutsheya zilungiswe. Siyazi ukuthi lokhu yikuqalisa, kodwa kuhle ukuthi siqalise ngoba singeke sifike lapho esifuna ukuya khona nxa singazange sisalise.
Umnumzana Michael Ndiweni, ongumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi owabo umsebenzi ngokubona ukuthi uhulumende uyagcwalisa akuthembisayo.
Angeke ngitsho mina confident ukuthi kungagcwaliswa nini ngoba thina umsebenzi wethu ngowe watchdog role aso ku implementa esifukwenze ukuthi sine government umlando we given the government the task to ukuthi abe leqiniso lokuthi akuthe uza kwenza isikhathi esifanayo kulezi zinto ngokubona kwethu zingadingi imali ukuthi kuzenziwe ngathi imali enenge ukuthi zenzwe njengokuthi amapolice akumele investigate in 3 months.
Umnumzana Dumisani Ngwenya owe Grace to Heal uthi kuyajabulisa ukuthi umongameli uphendule izikhalazo abakhuluma ngazo.
Sibona ngani yonke into esasikhulumile sayifaka phambi kwakhe. Konke esasikukhulumile ubhaliwe urespondile kikho. So maybe from that end, yeah, kuyathokoza ukuthi ngikhona konke esasikuthi siyakudemanda sekuyenzakele. Osokusele ukuthi kona simake sure ukuthi kuyenzakala for sure. Uma best at it get ukuthi kuzahamba njani ngeke ngakuphendula kathesi. Ngoba kusamele sihlale futhi lawa ama ministers whoever might be responsible for i-home affairs for instance. I think endaweni ezinjalo abantu sebengakhuluma inhlupho lalokho abakukhangeleyo ukuthi ngikhona kuyenzakale in terms of ukuthi abantu bathola ama-best certificates ukuthi ngikhona kuyenziwe njani.
Uyaqhubeka uNgwenya ethi bazaqhubeka befuqa ukuba labo okumele babancede abakuhulumende bawufeze umsebenzi.
Lokho esiqhubeka sipushe njengobana sikhathesi sesitholile officially okubhaliweyo sesizaqhubekela phambili si-engage lama different ministries afakiwe laphana ephepheni ukuthi balobala umlando kwenza into esijeleyo sikukontinue ukuthi si-engage labo yena.
AbeMathebele Land Collective bakhanye beyamukele ngenjabulo impendulo kaMongameli Mnangagwa ngakho bathembise ukuthi bazaqhubeka besebenzelana lohulumende ukuze babone ukuthi zonke izithembiso abaziphiweyo ziyafezwa. UMnangagwa uphendule izikhalazo ezethulwe emhlanganweni awenze labenhlangothi ezitshiyeneyo ezimela abantu kanye labamabandla ngenyanga edlulileyo lapho okwethulwe izikhalazo ezinjengokuba abantu kumele bakhululeke ukukhuluma ngegukurahundi njalo kumele labo abahlaselwayo bathole usizo lwamaphepha aqondileyo awokuzalwa kanye lokuba kukhanye ingqubekela phambili emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje inkokheli zomdabu zesigaba seMandebeleni zikhuthaza iCommission ebona ngokukhumisa nomlotha National Peace and Reconciliation Commission ukuba ilandele isekelo sombuso esalojwa ngomnyaka ka-2013 njalo iyefinyelela abantu abasemakhaya abaphathwa kubi ngesikhathi sombhuqazo yogugurawundi ukuze kube lokuthula elizweni hathi lokhu abakwenzayo ukusebenzela emadolobheni kuphela. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Inkokheli zomdabu zeMandebeleni azizange zichaye inja zifihla umphini emhlanganweni oqoqwe ngamabandla okholo ekusunguleni umkhankaso wokuthula ezweni. UNduna Mathema weGwanda uthi isikhathi esaphiwa iNPRC lokusebenza kwayo kuyasolisa.
I time frame ngananzelela eyaphiwa eku constitution mbona ngani yaphiwa isikhathi esincinyane kakhulu ukuthi kudilwe ngendaba le ground ngoba indaba ebanzi engafuni even the 10 years ebengikhangelela ukuthi kathi indaba le ngaba ipusha iye parliament waye kuya amend constitution ukuthi indaba le kungathiwa iphiwe i time frame isetshenzwe ize iphele. Njalo enye into ehluphayo lokho sikhuluma ngento eku ground sikhuluma sisema hoteleni khona ukanti abantu ababa affected basema khaya ngalesikhangelelo ukuthi ngabe yibo ababuzwayo basitshele ukuthi bafisa ukuthi into le ihambe njani. Lokho sibhizi thina lapha sisuka from one hotel sisiya kwenye one hotel singazake siyefika even la kuma-chief emakhaya ukuthi sekude kuhle basibizela abantu basitshele ukuthi bafisa ukuthi indaba le ibanjwe njani.
UNduna Zwelani Ndiweni Nkalakatha wenkayi uvumelane londuna uMathema esola ukusebenza kwahulumende le NPRC.
Indaba yeGugurahunde le isilondo esikhulu esingapheliyo ebazaleni bethu la. Uhulumende wenza ngani ule ndaba lakho engela ndaba lakho? Ngoba ngabe ulesifiso sokuthi adile lakho lokho ngabe sokwakwenza. Ngoba isikhathi sesisithi dala into le yenzakala. Kudala bakhuluma ngakho. Khathe sisezo sithona ukukhulunywa ukuthi kulamani sina dialogue omela bekhona. Khathi ngawani? Izinto zakhona ziphonga ukudrafta kuphela zenzakale emaphepheni but kuma-affected people akufiki. Ikakhulu singakhayela kakhulu ngabe Tsholotsho, Lupane, Nkayi vele isisatellite kakhulu.
UNduna David Mbezi Chitawudze we-Bay Bridge uthi ulusizi i-NPRC ayikafinyeleli ebantwini abahlukuluzwa ngumbhuqazwe weGugurahunde evumelana loNduna uMathema.
Ushifo right kakhulu ukhuluma ngendaba yeGugurahunde uthi abantu bahlangana obhubhulawayo eHarare emahoteleni but they are not coming kuma grassroots. Ukulabantu abe-affected because kulama-problems abaningi. Abanye they still have ama-scars eGugurahunde. When they talk about it, you can see in their eyes ukuthi bezobuhlungu.
Olwela amalungelo oluntu, uMnumzana Dumisani Mpofu uthi okukhulunywa zinkokheli zomdabu kuliqiniso.
Okwesikhathi khonokho abakukhuluma uChief baqinisile sibili ukuthi akukacaci ukuthi isikhathi sabo sizangezelelwa yini kumbe siza kuma lapho kwakuvele kumiswe khona ngesisekelo sombuso. Nxa kunjalo kungabe kuliphutha elikhulu kakhulu ngoba kutsho ukuthi izabe isisebenze iminyaka emlutshwani thina sasikhanya ukuthi isebenze iminyaka elitshumi.
Umgcini sihlalo we-NPRC uJustice Selo Nare ongene umhlangano lo uthe uyasizwa isicelo senkokheli zomdabu lamakholwa bazakusisa edale lephalamende njalo uyavuma ukuba kabakafinyeleli kuzulu wonke ezweni. Udaba lombhuqazo weGugurahunde seluhlala lusemlonyeni wabantu bethi yilo njalo oluphehla udlakela ezweni lokukhethana ngomhlobo ngoba akuzange kube lokukhumisana umlotha ngoba labo abakwenzayo lokhe bekhokhela njalo abatshengiseli ukuba bayafuna ukukhumisana umlotha labantu abonelwayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotsho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum evakatshele eChimanimani ukuyahlolisisa umonakalo odalwe lizulu lesikhukhula ucyclone Idai elahlasela ikakhulu eChipingele Chimanimani ithi umumo ulokhu umubi ngoba ezinye imuli azikatholi izidumbu zezihlobo labangane njalo kusobala ukuthi abanye bakhathazekile emoyeni. Umgcini sihlalo walinhlanganiso umfundisi Angleston Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bafumene njalo ukuthi ukudla kwabiwa ngendlela efaneleyo.
Besibona ku-social media abanye beposta bethi ukudla akudistributwa kuhle abantu bezanu PF banika ama-members abo ukudla kuyatshontshwa lento ezinjalo. Sasesisesaba ukuthi singayekeli ukuthi sihambe asizozibonele kuze sibe kathi kuliqiniso yokuphi ukuzaphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise. Kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile. So sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akulanto enjalo. Sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit or district administrator basebenza kuhle kakhulu ngenhlanganiso njengabo-UNICEF ezinjengabo-Red Cross besinabo-Alert Macheso izolo beholisa abantu ukudla. Namhlanje sahamba ke eChimani mani sakuba lomhlangano labo district administrator sahlangana nhlangano seziningi njengabo UNS UNWSP UNICEF lehlangano seziningi ningi nje lezilocal bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa kanti la masotsha la akhona bayancedisa la mapholisa akula nto enjengana leyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncitshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu kungenzakala ukuthi okwabo kuqoqekile kokunye ke lapho elingafinyelelanga khona kumbe ngaphandle kwalezo nhlanganiso yizo zodwa yini ezabo kuhle
kule system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzencedisa ngapha eChimani mani leChipinge uyahamba eManicaland province iprovince ibisirekhoda ikugcugcile kwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-sub committees ama-thematic inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pads abomama zikhona kule cluster yegender ikhona sub committee yegender so inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwi-committee ye-sub committee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane ngali sizenza into zamathoyilethi ze-sanitation liyangena ku-wash sub-committee so kustructured kanjalo okuyinto kwangkhona kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo ukuthi abenza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza
uncedo lonke luhamba ngamakomithi lawo kuphela akukho okunye eceleni ohamba iziphela abantu enganikwanga imvumo
ngomthetho okhona ibekumuntu kumele aphiwe imvumo i-provincial coordination committee ye-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator
allo ke ngumfundisi Angliston Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseChimani mani lithiye indlebe kulona lo msakazo ngo 6:30 kusasa ekuseni lapho azachasisela ngomsebenzi wenhlanganiso yakhe kulindawo yona esikhethwe ukuba ingxenye ye-Monitoring and Evaluation Committee eyokwaba impahla khona le eManicaland. Live talk lamhlanje sixoxa ngokubhekane labehlele ingozi yezulu lesiphepho cyclone Idai. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Agesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuvingwa kubulewe abantu abalitshumi lantathu lamhlanje edolobheni leKhartoum kweleSudan ekutshengiseleni kwabantu besithi kabasawufuni umbuso kamongameli Omar al-Bashir. Okwamanje babikwa sebengamatshumi amabili lane asebebulewe ekutshengiseleni lokhu okuqale ensukwini ezine ezedluleyo khonale kweleSudan. Kulandela ukubanjwa ngamandla ukuthiya umsebenzi kukanobhala ubona ngezenzakala phakathi kwelizwe leMelika, i-Homeland Security Secretary uKirsten Nielsen sekuphindwe kwaxotshwa ezinye iziphathamandla zalolu gatsha lezinye ingatsha zikahulumende kamongameli Donald Trump. Ngomvulo kuxotshwe umqondisi wohlangothi lwamapholisa awe-Secret Service uRandolph Tex Alice ngolobona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni umnumzana Ronald Vitiello. Banga lesizwe umnumzana John Manguja usesole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lembadalo yemisebenzi yabo mahlayana. Lokhu kulandela ukukhwela mahlayana okwenziwe impahla ezitolo kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Njalo intengo le ibikwa ilokhu ikhwela mihla nemihla. uManguja uthi osomabhizimusi abaningi basebenzisa ukuwa kwesisindo semali yohlobo lwama RTGS kumbe ibond njengesizathu sokukhweza impahla yabo. Kodwa uthi intengo akumele ngayikhwele nqa imali iwe isisindo ngoba umhlaba wonke jikelele uyabekezela nqa isisindo semali yelizwe sehlile. UManguja ubesipha imbono yakhe kukomiti yedalela eParliament ebona ngokwethulwa kwembiko. Imbiko kaManguja ilandela ukukhwela mahlayana kwempahla emqoka empilweni kaZulu ngesikhathi kukhanya kungela sisombululo sokwenqabela lokhu. Isakhamizi sakobulawayo uMnumzana Meluleki Ncube uthi uhulumende sebonakala ungani kakho ngokwehluleka ukulungisisa umumo wezomnotho.
Sika kumangalisa ukuthi kanti i-government yenga njengoba izinto zikhwela every day, especially ama-basic commodities akhwela every day. I-cooking oil $12 bathula, ichukela $5 isepa $4 kathesi. And bakhuluma lutho and izinto esingeke siphile esingelazo lezo izinto ezifuneka every day, but abareact bathule and u-president uthule ngani kakho. Umgaba sezengcono ngoba waye into zingakhwela wayephuma akhulume something. Kusuka kumangazi ukuthi ngawo le forex kwamanye amagro izinto ziyachipa ziyayehla ngeforex ngawo lama US dollar, but thina basikholisa ngama RTGS imali engekhoyo.
Imuli eziningi ziyehluleka ukuthola ukudla okweneleyo ngenxa yokuqansa kwentengo ngesikhathi abaningi bengasasebenzi. Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uNkosazana Michelle Sibanda uthe impilo isinzima kakhulu.
Mina njengomthengi ngizibuhlungu ngezinto lezi ezikhweyileyo ngoba nxa ukuthi cooking oil iyi-$12 esepa bengabo $5 lethuya lingabo $5 thina imali zethu esizirholayo zingakhwelanga kuba nzima ukuthi ziphile. So ukuthi uhulumende yenu sincedisa njani impilo isinzima sibuya kusaphile kushwala.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube uthi indlela intengo ekhwela ngayo iyethusa.
Iye thina njengenhlanganiso emele abathengi i-National Consumer Rights Association inakhora sizwa sisethuka kakhulu ngendlela intengo ekhwela ngakhona phakathi kobuyanga obukhulu kangaka phakathi kwelizwe. Izinto kazisathengeki kusuka emphuthini ukuziye fike zifikele nakukho konke, ikakhulu ukhangela abantu abaningi abasebenza, abantu abaningi bahlezi ngkhaya, kanti lalabo abasebenzayo kakho oleholo elikhwelileyo. Kanti ke futhi kuyeza siyakubona ifuweli yona ngokwayo, amafutha ezimota azakhwela, angakhwela wona ngokwawo azakhweza ezinye izinto futhi, okuya kwenza ukuthi izinto zibe zilokhu ziqansa zisiya phezulu, abantu besiya besiba ngabayanga behlupheka besiya phansi. Ngakho ke into esizayenza sizalwisana lo hulumende lapho bona laba abathengisa lezo zinto ukuthi zingakhweli ngayo yonke indlela.
Ngendlela intengo ekhwela ngayo abanye sebesesabela ukuthi umnyaka usiyaphela, okunye okumqoka empilweni kaZulu kuza kuba kungasafinyeleleki lula. Inhlanganiso ezimela intatheli ndaba ezibalisa iVoluntary Media Council of Zimbabwe le Media Alliance of Zimbabwe zikhuthaze uhulumende ukuthi asebenze ngesiqubu ekuguquleni imithetho encindezela intatheli zindaba kanye lokwethulwa kwemibiko elizweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare namhlanje belandisa ngempumelelo yomhlangano wenyanga edluleyo wokubonisana lohulumende ngenkinga intatheli zindaba ezibhekane lazo phansi kwemithetho efana le-IPA le-POSA. Umqondisi we-VMCZ uMnumzana Lofty Dube uthe uhulumende kumele aphange aguqule leyo mithetho ebadalela imigoqo.
Lo mhlangano ukukhangela izinqumo ezifuna zenziwe emthethweni ephathelene lokukhishwa kwembiko lokubhala kwezindaba. Ukhangela ukuthi imithetho ekhona le esithi IPA le Broadcasting Services Act ingatshintshwa njani ukube ibe imithetho ehambelana neConstitution yeZimbabwe.
umfoka Dube uqhubeke ethule ithemba lokuthi ekupheleni komnyaka uhulumende uzaba esiqede konke okumele kwenziwe ukuze lokho abavumela nayo kube ngokomthetho omutsha ozakwenza umsebenzi wentatha izindaba ube lula zisebenze kungela kuhlukunyezwa.
Ngithemba lokuthi ngesigaba esesikiso na test lesigaba uhulumeni asekiso bazabuya lemithetho engabe isihluziwe yafakwa eParliament ngokuphela komnyaka.
Lokhu kuza ngemva kokuba intatheli izindaba eziningi sezike zabotshwa kanye lokuhlukunyezwa ngenxa yomthetho yokuncindizeli ephathelene nokusakaza kanye lokuvimba indlela imbiko emele ethulwe ngayo. Ingcweti kwezokusakaza umnumzana John Masuku uthe uhlelo lokuguqula imithetho ephathelene lokwethula kwembiko kanye lokusebenza kwentatheli izindaba luhle kakhulu. Usekele umcijo othi akusilo cala ukuba yintatheli izindaba.
Okwesikhathi eside intatheli izindaba bezithathwa njengezigangi, njengabantu abangalunganga, njengabantu abafuna ukuguqula ilizwe ngendlela engayisiyo. Kodwa ke khathesi siyabona ukuthi uhulumende uyatsho laye ukuthi hayi sesifuna ukusebenza ndawonye, njalo intatheli zindaba kumele zichiwe zisenza umsebenzi wazo kungela kuphazamisa. Yinto esiyamukelayo njalo esilethemba ukuthi bonke abaphakathi kwakho lokhu baseqinisweni.
Intatheli izindaba zikhonona ngeziqondiso zikahulumende zendlela kumele zisebenze ngayo, okuyinto ezithi kumele ziphiwe amandla ukuthi zisebenzele kungela migoqo. U-Andile Mafu, intatheli izindaba ezisebenzelayo, othi akalathemba lokuthi uhulumende engabanika leyo nkululeko ngowakumgceki ukuthi wesaba ukuchothozwa.
Hayi, kuzakuba isimanga sibili nxa uhulumende ezanika intatheli izindaba amandla ukuthi zenze umsebenzi wabo kungela kuhlukunyezwa nguye, ngoba sekwazi ukuthi uhulumende wethu lo usebenzisa wonke amandla alawo kuzama ukuthi ancindezele intatheli izindaba nxa zifuna ukuma iqiniso elibi ngaye. So siyakhangelela sibili ukuthi ngabe kuthiwa uyakwanisa ukuthi alungisise lolu daba, kodwa hayi asilalo ithemba lokuthi uzimisele sibili.
Lokhu kukhonona ngokungazimiseli kukahulumende ukusebenza lentatheli izindaba kuza ngemva kokuba ngeviki edlule yamapholisa ehlasele ihofisi yomsakazi we-263 chat phezu kokuba ethethwe imifanekiso yawo esenza ubuganyi bokutshaya labo abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare. Uhulumende ukhangele ukuphuma lezahluko ezilakho ukuguqula imithetho ephathane lokusakaza kanye lokuthula kwembiko oluzakuba ngumthetho opheleleyo ekupheleni kwalo nyaka. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Owamazinya khala ngoba ngijabukile, inhliziyo ihlungu ngoba yephukile, awu emdale kari
sebusele.
Ubuhlungu umoya wami ungephule inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa, lala kahle ke thando sami. Ubuhlungu umoya wami ungephule inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha lokuthi goodbye, 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 amabo, goodbye. Ngoba nzange mbe nexesha lokuthi goodbye.
Ingoma ezwisa ubuhlungu kakhulu, Calvin lapha, ingoma evalelisa isithandwa ayithiwa yona goodbye. Ye, lami ngithi goodbye kodwa ngingakatsho njalo isikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi bonke abantu abafelwa izihlobo ngombhuqazo wegugurawundi sebevunyelwa ukuthatha ingwalo zokuzalwa, ama-birth certificates, kungela kuthandabuza. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, sendichiya ku-Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo ekuseni ngo-half past six.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.